Umphathintambo obona ngentuthuko yezabelo uMnumzana July Moyo uthi leli nyathelo ukuthi umsebenzi wokutholakala kwamanzi uqondiswa ngumasipala kungezinye zendlela zokuletha umbuso wezabelo owe-devolution. Ekhuluma eseGwanda izolo emhlanganweni wokuxoxisana ngendlela umbuso wezabelo ozaqhutshwa ngayo, uMoyo uthi amadolobha agoqela eleGwanda, Beitbridge kanye lePlumtree azathuthukiswa emsebenzini wezamanzi. Umoyo uthi kungase insuku zatshwala, iGwanda izathola lawo mandla okuziqondisela umsebenzi wamanzi njalo izaphiwa izigidi ezine zamadola, $4 million, emalini eyabelwa izabelo.
Sile Plum, iBeitbridge, leGwanda, zontathu zilodubo lwamanzi njalo amanzi ayimpilo. Kungakho ngisebenzalane loShiri ukuze sithuthukise ezamanzi kulawo madolobha. Yikho nje sibaphe $4 million ngamunye.
Umeya weGwanda uMnumzana Justin Majali uthi udaba lombuso wezabelo akumelanga lugxile kwezomnotho kuphela.
Ngathi kusikhangelela ukuthi kube i-devolution ku-governance yonke indawo, hathi kwezomnotho kuphela. Kodwa lanxa kunjalo kumele siqhubekele phambili siloko siyilolonga siyilungiselela ukuthi incede abantu bakithi. Njalo uministri kwakhuluma ngodaba lwamanzi uthi abuya eGwanda, kodwa-ke asikanikwa i-date ukuthi iendova izayekwenza nini. Kodwa into esamukela kakhulu ngoba abantu beGwanda besebehlezi isikhathi eside belokho bekumelele lokho.
UMnumzana Thandeko Zinti Mkandla owake waba ngumeya weGwanda ngomunye ongene lo mhlangano. Yena-ke uthi sekuyisikhathi sokuthi uhulumende agcwalise ahlale ukuthembisa.
Uhulumende lo umnyama yikuthi usekhulume izinto eziningi ezizwakala zimnandi ziqumbaqumba indlebe, kodwa nxa sekubuya ekwenzeni kasiboni imphumela yakhona. Sizabona ke, sizalinda, siyakuthi lidube ngamabala nxa sekuthe kwenzakala, kodwa inkulume kakhulu kamphathintambo ibingathi iyezwakala.
Umsekeli kamphathintambo obona ngezokuthengiselana uMnumzana Raji Modi lawo bekhona embuthaneni wayizolo. UModi uthi izansi emaNdebeleni kuzamele ivuselele amankampani afana le-Bed Producing Company njalo kuvula amanye azachola igolide. Lo mbuthano obuqoqwe ngabe-Chartered Institute of Project Managers Zimbabwe besebenzelana le-Citizens Lab ungenwe izakhamizi zeGwanda, abakamasipala, iziphathamandla zikahulumende, osomabhizimusi, abenhlanganiso ezizimeleyo labanye. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.